ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphathelene lamhlanje.
Ngifuna namhlanje kusihlwa sikhangele kumaHebheru chapter 11 iverse isikhangele ka-3 ithi yona ngokholo sibona ukuthi imihlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo. Lapha bengifuna sikhangele olunye udaba oluqakathekileyo ukuba amazwi ethu alamandla, amazwi esiwakhulumayo alamandla kakhulu, njalo amazwi esiwakhulumayo ayakwanisa ukubumba olunye ulutho. Lapha kuqala nxa sikhangela kumlobi lo wamaHebheru ukhuluma ngokudalwa kwezulu lomhlaba nguNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu lokhu wakwenza ngelizwi, wakhuluma izinto zaba khona. Amazwi uNkulunkulu ayesemlonyeni wakhe edala izulu lomhlaba ayenamandla okwenza ukuba izinto ezingabonwayo, izinto ezingekhoyo zivele zibonakale. Ngakho-ke siyakwazi ukuba thina uNkulunkulu lathi ufake phakathi kwethu umfanekiso njengowakhe. Njalo-ke siyakwazi ukuba ilizwi lenkosi lithi lona impilo, ukuphila lokufa kungaphakathi kolimi lwethu ngamandla okukhuluma kwethu. Ilizwi likaNkulunkulu njalo liyasichasisela ukuba amazwi esiwakhulumayo angakwanisa ukubusisa kumbe angakwanisa ukudilisa. Ngakho-ke izinto esizikhulumayo zilamandla empilweni zabantu labo esikhuluma kibo. Ngifuna ukuba sinanzelele ukuba athina esingabazali siyakwazi ukuthi laphana nxa sizama ukukhuza abantwana, umkhuze usukhuluma ngolaka, ubusukhuluma amanye amazwi, amazwi akho abe ngawokuthuka umntwana, amazwi akho abe yilana atshela umntwana ukuthi yena akasoze abe yilutho empilweni. Khonaphana amazwi akho asiphiya kholunye ulutho empilweni yomntana akho. Nxa utshona umkhulumela ngaleyo ndlela, la usezazibona engaphumeleli. Kodwa ungacabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa ungabe ukhuluma kuyo ukuthi awuzaphumelela, uzaba ngolunye ulutho empilweni, uzaba yinkokheli, konke lana amazwi abe sakha kuye isibindi, abe sakha kuye umqondo wokuthi ngizaba ngolunye ulutho. Kodwa nxa uzamtshela ukuthi wena awuncedi lutho, wena uzaba isichaka, uzaba njengomyanga, la engqondweni yakhe uyabe lokhu esakha khonokho. Ngakho thina njengabazali kuqakathekile sikhulumane empilweni zabantwana bethu. Okwesibili, amatichers abakhangela abantwana besakhula, ngabe kumbe kuseprimary kumbe ukucreshi kumbe sekukusecondary school, kuqakathekile ukuthi ukhulumane emntwaneni, ebantwaneni labo esibafundisayo sibakhuthaza njani. Nxa thina singabuya kibo sikhuluma amanye amazwi okuthi hhayi vele wena isikole awusozofa wasibona, awuyi ndawo, konke lokhuyana kuyadiliza impilo yabantwana. Njalo okunye okumele sikukhuthaze ngabafundisi ukuba intshumayelo zethu ziyakha abantu, amazwi esiwakhulumayo ayakha abantu. Khathesi okulobobulenjini ama-WhatsApp lezinto eziningi ama-video, kambe thina njengabafundisi kumbe inkokheli sikhiphani izinto, amazwi bani aya ebantwini?
Kuyibhethe mfundisi.
Ngifuna ukukhuthaza wonke umuntu ondlaleleyo ukuba ngeso sonke isikhathi nxa uzakhuluma qala ucabanga ukuba amazwi ami ayakha izinto ezinhle yini, kumbe namazwi engiwakhiphe ezadidiza. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo ukuba imilomo yethu izaba yizibusiso esikukhulumayo kwabanye abazalwane, kobomakhelwane, kulapho esihlala khona emsebenzini, kuyaletha izibusiso ebantwini. Lapho esasikhipha khona amazwi adilizayo, sicela ukuba usithethelele, usixolele egama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungami linkomo.